So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 26 kumabasa 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba kamantshi usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya owezemithetho kanye losikomiti wamapholisa ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUSI kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye losikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUSI umnumzana Munyarazi Masiwa imali engange 200,000 Zimbabwe dollars kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapholisa ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Victoria Mashamba unqume izolo ukuthi abathathu laba kanye losikomiti wamajele umnumzana Moses Chiwovu kumele bahlawule uMasiwa ngoba wabotshwa njalo wahlukuluzwa ngaphandle komthetho. Inhlanganiso yamagqwetha amela uMasiwa eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi wabotshwa watshaywa njalo wanqunulwa ngamapholisa emethesa icala lokudala udlakela. Athi uMasiwa wayemsulwa. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair uyaqala koBulawayo namuhla. Lombukiso ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Kuvikwa kulamazwe alitshumi lane azavukisa emelwe ngamankampani atshiyeneyo angamatshumi amabili lanye 21. Umgcinisihlalo we-ZITF umnumzana Busisa Moyo utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abazavukisa bonke bedlula amakhulu amane. Ngokubika kwephephandaba le-Chronicle. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo okwenziwa ngabasakhulayo kuya kusanda elizweni. Kodwa imizamo yokulwisana lalumkhuba layo iyaphambili. Ngomgqibelo kuqhutshwe umcimbi obulenhlelo zokuzilibazisa ezigoqela igigi kanye lomdlalo wenguqu obubizwa ngokuthi i-Soccer Against Drugs owenzelwe esiqintini semangwe eMathebeleland South lapho abatsha abaxwayiswe khona ukuthi bachiyane lezidakamizwa ngoba zidala imikhuhlane. Lomcimbi uqoqwe isakhamuzi salumango umnumzana Khulekani Malipiti Dube. Kubika intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisasbanda.
Inkulungwane ezimbili zabantu 2000 iningi labo ongabasakhulayo babuthene wongwanyana uzobukela imidlalo yenguqu leminye imicimbi eqoqwe phansi womkhankaso wokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Umnumzana Khulekani Jotoba Dube nenye yenkokheli kulesi sigaba onguye njalo oqoqela umkhosi.
Ngiyangacabanga wayazi ukuthi nginceda abantwana ngoba abafana abancane bayazi ukuthi mare mpula ngiyandasenda bengalanto yokwenza bagcina benza into ezidakamizwa bagcine bangena ku-wrong groups ngiyandasenda. So ngiyabahlanganisa like mayizikolo zivaliwe into esengibayenza ukuthi at least bayenza into zokuqinisa imizimba bejime bedlala ibhola just to get them out of the
Udube uyaphambili echasisa isizathu esamfuqa ukuthi aqoqele umkhosi.
Community yazi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngincede i-community yami because ngakhulela lapha vele and I love my community, I love my people. Namhlanje into ekhona i-50th birthday yami. Ngingabe ngangiyenze England kumbe ngiyenze e-South Africa but ngikhethe ukuthi ngizoyenzela lapha ekhaya ngiyinjoyine abantu balapha ekhaya. So ngihlanganise ne-tournament yebhola which is i-top 8 tournament.
Imidlalo yenguqu yenzelwe abatha abaphathi kweminyaka elithumi nantathu 13 kusafika kwangamathumi amabili lane 24. Oziba Sibanda oneminyaka engamathumi amabili yokuzalwa ngomunye wabakade bekulo umkhosi.
Alo siyabonga kakhulu, kuyasincedisa kakhulu njengenhla yethu ukuthi kusikhiphe ezidakamizweni, kuyasikhuphula kwenza kakhulu sithiye ezidakamizweni ngayisukeza kakhulu ngabo kumathalenteni. And singakukhuthaza kakhulu into yeli kwezindawo ukuthi lak ezidakamizweni lak njengomuntu omncane ezidakamizwa sisize kakhulu. Sela kumuntu
ngingathina kuwuphosele
emgodini
sinesesiba sesimeni esingayithanga ongumntwana omncane.
Kora leyakubalekela siza kakhulu ukuthi lapho umuntu lapho emancane ekwazi ukukhula efokaza kakhulu ibhorini ngoba isikhathi ezidakamizwa ngesikole uma ngabe edlala ibhola ngoba isikhathi ezidakamizwa isikhathi esiningi.
Zika Oziba gcizelelwa ngumfanyana uSiyabonga Maphosa oleminyaka elithumi nanhlanu 15 yokuzalwa othi ufunde uningi ngobubi bezidakamizwa.
Into engayisho phela ukuthi bengabheni benganathi utshwala behambe isikolo kahle ma ukuthi ngongela sithiwo sokudlala ibhora kufanele uqinise ezimfundweni zabo.
Engangafundisa nje ukuthi kusasa sisilenjani.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokulwisana nodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo ezikolweni. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko nkosazana Monica Mfanga uhlale ekhuluma ukuba uhulumende wakhe uzajezisa kanzima abatholakala bedengisa izidakamizwa njalo sokwabunjwa ikomishini ezakhangela ngalolu daba. Abatsha basemangwe bathi bafundile ngobubi bezidakamizwa njalo uDube uthi uzaqhubela phambili enceda intsha yalomango ukuthi ingagcini ibanjwa ngamandla okuthatha izidakamizwa lokunatha utshwala ngenxa yokuswela okokwenza. Kukanti kulomkhosi izakhamizi zakongwanyana zithe zasutha zanatha zijabuliswa ngobuningi ogoqela umculo lodumo uClement Magwaza kwaze kwasa. Ngibele studio 7 kwangwanyana emango yeplumtree igama lami ngu-Ezra Chisasbanda.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ivumelana lenhlanganiso yabosomabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries kudaba lokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthi umkambo wokuthengisa imali yaphandle oqhutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe awuqhutshwa ngemfanelo. Umbiko we-CZI lo ucunule usibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutsha yena oyethule owakhe umbiko echothoza osomabhizimusi laba. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi okukhulunywa yi-CZI kuqondile.
Abakukhulumayo kukhulunywe izisebenzi ekuqaleni bakwala bavumelana lohulumende ukuthi into enhle nxa sebekubonile hayi bathi abantwana ke benja kaba vule amehlo langa elilodwa kuyasijabulisa ukuthi labo sebekubonile esasivele sikubonile ke thina ekuqaleni.
Abe Confederation of Zimbabwe Industries bathi umkambo kahulumende owebhanga elikhulu lo okuthengisa imali yaphandle ukhanya ungaqhutshwa kuhle, ungani kulokuqilibezela kumbe imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo khonapho. Kodwa uMangutsha uyakulandula lokho, uyabasola kakhulu osomabhizimusi laba uthi bakhuluma into engekhoyo.
Luhlelo ababethele ufanele luphathise abamabhizimisi. Nxa abamabhizimisi sebethe khona hatshi kaluphathisi, kaluncedi, kalusoze luvuselele umnotho. Aluba ke uhulumende uyalalela phela njengoba ekuqaleni ubethe kasoze alalele kuzisebenzi njengoba abamabhizimisi babevumelana laye. Nxa sebesala ke abamabhizimisi okuyibo kufanele bethole kumbe bebenefite, aluba ke uhulumende kumbe aluba ke ureserve bank aluba uyavumelana lakho. Kodwa ke akusimangalisi ngokuthi lathi sathi sikhalaza kumbe sikhonona satshelwa amazwi amabi. Ukujwayeleke lomuntu ukuthi nxa umcebisa ale engavumi, siyakhumbula simcebisa ngokuthi imali ayilethayo ke ayilahlonzi, imali ezahlupha, saphikisana la emahofisini akhe, ekuqaleni ethe nxa ingasebenzanga uzatshiya umsebenzi. Sithe sesimlanda ukuthi simtshele ukuthi hayi isisehlulekile ukusebenza, aphuma phela umsebenzi, watshintsha njalo inkulumo. So ngumuntu nje ongancediyo, ongalaleliyo, yikho nje sibona ke engani ke uyathethisa ke laba abakhuluma iqiniso.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo ngaphandle kokuthi kwenziwe inguquko ebanzi egoqela ukukhethwa kutsha kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Efidlela Ncube.
Zinengi inguquko ezidingakala ukuthi zenziwe, singakabali nje okunengi. Yona izethu ngokwayo kumele ingabi ingxenye yezanupf njengalokhu isenza. Imisakazo kahulumende iZBC kayingabi ingxenye yezanupf, amaphepha kahulumende kangabi ingxenye yezanupf, amapholisa kangabi ingxenye yezanupf, bonke bezomvikela kabangabi ingxenye yezanupf. I-Electoral Act kumele isebenzele wonke umuntu, ingavimbele ukusebenza kwe-democracy njengalokhu siyibona. Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyele ukuvota bonke jikelele, kungakhathalekile ukuthi bangaphi, ngokuba nxa kuvota abanye enye ingxenye ingavoti, hayi ukhetho lusuka lungakhululekanga. Kanti ke futhi i-voters roll kumele iguqulwe ngendlela engakhona. Okwakhathesi kulabantu abafa kudala, labantwana abancane kakhulu abangakafanele ukuthi bavote. Zinenge izinto ezingamanga kahle nge-voters roll. Zonke lezo zinto ungazihlanganisa uzazibona ukuthi kakumanga kahle. Kanti ke abathika kufunakala ukhetho olukhululekile ngabantu beZimbabwe. I-free and fair election ifunwa yi-constitution yeZimbabwe, hayi i-constitution ye-America, hayi i-EU, hayi e-Asia, kodwa i-constitution yeZimbabwe. Ngokunjalo ke inguquko esikhuluma ngazo sithi ama-electoral reforms zigcwalisa lokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe.
Amabandla ikakhulu aphikisayo ungathi afaka umfutho owaneleyo yini ukuze kwenziwe inguquko le okhuluma ngayo?
Ayisiwo wonke amaqembu aphikisayo akhuthalele i-electoral reforms, kodwa akhona njalo amanye afuqa kakhulu. Kanti ke kungakhohlakala ukuthi nxa sisithi electoral reforms, sisithi ukhetho kalube ngolukhululekileyo, kasitsho ukuthi luwinwe ngamabandla aphikisayo. Sitsho ukuthi kalube ngolukhululekileyo ukuthi abantu bavote bekhululekile ukuthi bakhetha liphi iqembu abafuni liphi. Ngakho ke akulasizathu sokuthi ibandla le-ZANU-PF libe madolonzima, ngaphandle kokuthi nxa lisesaba ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeke liphumelele kulo. Kodwa ukhetho olukhululekileyo lufunwa yi-constitution yeZimbabwe, ngakho kumele lulandele, kungakhathalekile ukuthi ukhona otshaywa likhanda ngakho, kaye kube lo khetho olukhululekileyo ngokuba umthetho welizwe leZimbabwe uthi ukhetho kalukhululeke.
Umongameli Mnangagwa Ncube sesike samuzwa esithi akusela nguquko ephathelane lokuqhutshwa kokhetho ezakwenziwa, ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa sokwafezwa. Kukhona yini mhlawumbe okungenziwa nguZulu okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi aguqule indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo?
Abantu beZimbabwe kumele basukumele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Bona ngokwabo yibo kumele bafuqe bese zinhlanganisweni ezihlukahlukeneyo ezamabandla aphikisayo. Kunye lalwisa ibandla leZANU-PF kumele likhuthalele ukuthi iconstitution ilandelwe. Amabandla ezokukholwa, ama-civil society organizations, ama-citizens eZimbabwe wonke jikelele. Kanti kumele kukhuthazwe lo mhlaba ukuthi uncedise ukuthi kube lenguquko endleleni yokuvota kweZimbabwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana eFihlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Abakucele leZANU-PF bona bathi konke kulungile njalo akula sidingo senguquko. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi abasakhulayo beZANU-PF batshayene kwabaluthuli eChinoyi ngesonto ngesikhathi beqhuba ukhetho lwenkokheli yabo kulumango. Inews Day ibika ukuba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izathungatha ibophe izikhohlakali kugatsha lweZimra ezenza imisebenzi yokungethembeki emingceleni yelizwe. I-Chronicle ithi uhulumende useqalise ukwakha izikolo zama-boarding ezedlula ikhulu 144 endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani. Hayi, thina ngapha sikhathele ngabantu be-census lapha. Uyazi imibuzo abakubuza yona. Umuntu akubuza ukuthi umkakho ungaphi, nxa lilala lilala njani, ligezele esinkini. Akubuze umumtshela abantwana ukuthi umntwana u-grade 7, u-ethu u-grade 7 uyenzani okokuziphilisa, u-grade 7 sazala abantwana abangaki, wafelwa ngabangaki. Imibuzo bamvele yona le abasibuza yona. Mina ngibazwisise, singazi lini. Hayi, but hayi, abanye mbaxotshile, mbaxotshile sibili ngoba babuya beyiziqembu ezijeneyo u-athenda abanye ilanga lisiyane sokulabanye bekubuza nje imibuzo esisile engaqedakaliyo. Hayi, khathele thina, kathi vele i-census yakhona isinceda ngani ngoba sihlala sivalwa every time, akuphumi lutho, asikaze siphiwe lutho. Ngeyani lingichazisela, ngeyani ngeyokusihlukumeza kuphela.
Ninjani, ninjani kustudio 7, ninjani kustudio 7, kwaze kuseni, sibonge ithuba ngendlela elenza ngakhona ukusinikeza ithuba ukubana sikhulume sisemsakazweni westudio 7. Awu, siyabonga, siyabonga, siyabonga abantu bestudio 7. Mina engakusho umbono wami okhona ekhaya ngale eZimbabwe, angeke wafakwa lunga, angeke wafakwa lunga ifo singakhiphanga iZANU-PF, ifo singakhiphanga iZANU-PF ngeke wafakwa lunga badala, ngeke. Kwamele siyilungise le ndaba, kwamele siyilungise, sesihambe siyovota, sivotele iqembu eliyi-1 i-CCC, sikwazi ukubana siyakuphi phambili, siyakuphi emuva. Aphutha lapho sengikhona sibone ukubana yiphi iphathi esesingangenisa ihlokwile i-CCC. Ngithanda ukubonga mina nguThembi Nkosi endaweni yasePitoli, ngihlala ePitoli eSouth Africa, kodwa ekhaya ngile phansi khona ngale matoko ekujini lapho kuphuma khona umqondisi MRP, iqembu labo elikhulu. Ngiyabonga.
DJ njani Studio 7 yebo yeli yakhuluma lokho kukhulumayo kwaZulu but asikutholanga konke sasudingana namhlanje umhlabathi asila abaningi abaningi asila umhlabathi ningabuka lapho lalapho inkomo yebo wasebenza ivision yakhe azange iphelele namanje ivision yakhe vele kayiphelelanga singakhuluma lokhu lalokhu lalokhu sikhulume ngomhlabathi umhlabathi baningi abantu abangalawo ikakhulu le intsha esakhulayo ilendi ngabalayo ukuthi labo bakwanisa ukwakha izindlu zabo singakhuluma sikhulume sijabulele independence kodwa ayilakho kuningi esilethela khona emandebeleni esisakhumbula ngakho igugu round kuphela okunye ngizothanda ukubonga umfokamoyo umqondisi hhayi usebavulile abantu bakithamelo ngobe sikudingayo kuleli lizwe sidinga ukuhlonitshwa sibonekane lathi njengabantu hhayi ukuthi sibe lokhu esisehliswa isithunzi sisenziwa njengabantu abalutshwana senziwa njengabantu abangafundani lapha sidinga ukuthi sibabonise ukuthi sikhona bangabona ngathi kasikho ingane asikuboni lokhu abakwenzayo sesibhode yonke indawo sakhangela indawana zonke lapho kusetshenzwa khona ama-institutions aka-government uzathola ukuthi yibo yonke indawo so bona bafuna kuphethe ngani siyekele kunje angeke safa sayekela kunje sikulungisela abantu abethu kusasa elingcono sehlukane sizamile ukuphila la kodwa kwehlule so mina ngizilankatha hhayi ngiyala ngithi mina hhayi kazibuyele emasisweni kubuyele lapho kwakuvele khona kukhona ngesikhathi amakhiwa engena kuleli lizwe sehlukane and yikho okuzaqeda umsindo okuzaqeda ukuthi singaxabani omunye nomunye abesendaweni yabo ukwanisela ukuzenzela lokhu abakufuna and labo khonalo kuzabajabulisa emashonini ngoba kuyabo ngasela muntu okhuluma labo lathi sabe sesizibonela ngapha labo bezibonela ngale so lolu daba lulungiswe i-United Nations ingenele ilulungise lolu daba
Siyabonga Studio 7 basakazi labo bonke ama supporters e Studio 7 labalaleli bonke jikelele uChris Ntunga Mili Nkomo awabantu bonke nje uProphet Jeremiah obana ezingabaqambanga zizwe endiqanjiwe ngiyalibingelela lonke ngiyabonga kakhulu kusususa endaba ezimnandi kangaka siyabonga kakhulu ngokuthi sicebisa kakhulu ke lapha nzama ukucebisa izihlobo zethu South Africa lezi into Operation Dudula leyi iza kuza ngelina ngabe libele njengento eyeza ngesikhathi seGugu Round eZimbabwe iGugu Round abantu babesingayibuye kayibuye yabuya savuma sonke layo Operation Dudula leyi mkanifika ngikhalela abantu abalabantwana khona ngayo labalabantwana khona ngathi ngani bayafuqa abantwana bezekhaya ngezibe ngumntwana engawaba ngani bayamfuqa zekhaya kakhulu abancane ngoba nxayifika basiza badudula bengelathuba lokuthi ephinde edobhe umntwana lapha nabaleka mchiye abantu labanikizwe ezingabuhlungu jole kula beyikwanisa ukutshisela umuntu endlini bekutshayelele phansi kumbe noma bakuthathe kube ngokwabo ungaphindi wafa wakubona futhi okungumntwana ngiyabagqugquzela ukuthi ngani bathatha abantwana bebesekhaya besalele bona kuzathi kungaba right nxa kuyukuthi kuyadlula bebathathe kuhle kuhle abantwana ngoba leka ibuyele emuva singathabisani i-Operation Dudula leka ibuyele emuva langawilalela sokukude iqalisile kuzezofika namhla kayi-chedi lokukhanye ngani ya-eda ngiyabonga ngundebelo okhulumayo eZimbabwe esusa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili kweleSudan ekulwisaneni phakathi kwabelusi labalimi. I-Reuters ithi eleRussia selixotshe izikhonzi zakwele-Germany ezingamatshumi amane 40 ngemva kokuba ele-Germany lithethe inyathelo elifanayo. singene kudaba lwemelika. Inkisela edabuka kwele South Africa esiyisizalwane seMelika umnumzana Elon Musk usethenge inkundla yokuxhumana ebulenjini beinternet iTwitter ngemali engange $44 billion. UMusk olamankampani agoqela elungisa ama-rockets e-SpaceX kanye lelungisa izimota ezisebenzisa amandla kagetsi e-Tesla. Iziphathamandla ze-Twitter zivumelene ukuthengisela uMusk linkundla izolo. Lanxa bekhona abakujabulelayo lokhu, abanye bayakusola ngoba umnumzana Musk esithi uzayekethisa imigoqo ebisenqabela abantu ukwethula yiloba yiphi imbono kulinkundla. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lokho kwenze ngumnumzana we-Elon Musk kakhulu thina njengama-African. Kumele sikuthokozelele kakhulu mnumzana Nkomo ngoba ngomnye wethu phela obuye laye vele Africa wazofika lapha wasebenza gadalala wa-achiever abathi yi-American dream yakhe sibili. Into enhle kakhulu leyo enziwe ngu-Elon Musk ukuthi athenge i-Twitter namabhiliyoni amaningi kangaka. Yiyo phela abathi essence of capital. Ungabuya lapha eMelika uzosebenza gadalala nzima, umvuzo uyawuthola. Thina njengoba lathi sinje siku-IT space, uba i-role model yethu kakhulu sibili u-Elon Musk. Mina nginje ngingu-CEO wama-app amabili, enye yi-Truckify app lay, eyiyo enika imisebenzi yama-commercial truck drivers. Laba ba-drive amagonyeti ekhaya baphuma ukuvuka nje, bevula i-app. Bebone imisebenzi yabo, sebekhetha umsebenzi abawufunayo, sebethwala umthwalo, sebesiya deliver. Ngenye i-play esetshenziswa kakhulu kuma-restaurant okuthiwa i-Grabler Technology, eyiyo etshintsha indlela esasikhangela ngayo i-menu yaku-restaurant. Instead yokuthi sibe sivala iphepha le-menu singakwazi ukuthi ukudla lokhu yikuyini, eyami i-technology entsha le itshengisa imfanekiso yokudla lokhu okuphekwa yiyo leyo restaurant. So ngingathi Instagram of restaurant food photos. So lokho kwenza ukuthi umuntu noma ekhangela imenu ye restaurant adle ngamehlo ngoba uyabe bona imfanekiso yokudla konke sokuphekiwe i restaurant le ebona imfanekiso ephomu ku scroller nje up and down uyabona. Into enhle le app yami yokuthi nxa ngafaka endaweni enjenge e Victoria Falls ngale kuma restaurant kumbe kuma hotels ngoba i app yami iya translator futhi ukudla in a different language ukuthi njoba i tourism in nengale Victoria Falls ama tourist kathesa akwanisa ukuthi avale ukudla ngesijelimani ngesifrench uyabona kumbe isiSwahili ngesiphuthukezi. Kuba kuhle kakhulu ukuthi kube le technology ese Victoria Falls eyelungiswe isizalwane sase Zimbabwe uyabona njengakhona okwenziwa njani ngu Elon Musk. Kuhle kakhulu sibuthi nxa iGrabler ingaba sendaweni njenge Victoria Falls iyenza i-tourism ibe lula kakhulu ezivakatshi zonke ngoba ukudla kade sezikwanisa ukuthi zikubale ukudla kwakithi eZimbabwe but zikubala ngani nge-language yakibo. So lokho kwenziwe ngu-Elon Musk kuhle kakhulu sibili siyakuthokozelela and lathi lokho esingemuva kwakhe ukuthi kwelinye ilanga lizabe lisibala lathi kuthiwe isizalwane saseZimbabwe laso sesithenge enye i-billion dollar company khonapha eMelika. Kuhle kakhulu lokho kwenziwe ngu-Elon Musk.
Uthi u-Elon Musk uzavumela abantu ukwethula imbiko yabo bekhululekile kungakhathalekile ukuthi bathini kulinkundla. Okwenza abanye besabele ukubana le mbiko exabanisa abantu imbiko elenzondo isizavunyelwa ku-Twitter. Uthini ngalokho?
Lokho sibili kuzaba ingxabangxoza ku-Twitter ngoba kuzadala nje sibili ukuthi kube labanye abantu abazabe bekhuluma izinto eziziyelale lokuthethisana. So into yangikhona leyo asika yazifisa ukuthi uzayivikela njani.
Umnumzana Musobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapho esilobela ohlala eMelika. siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba usulaye abaphathintambo bakahulumende ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.